Endabeni zethu lamhlanje lilo Michael. Unkosazana Jesse Majome uthi ulakho ukuncintisa kukhetho oluzayo ezimele yedwa hatshi ibandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Tshamisa. Kulokugedla kwamazinyo kukhetho lwama-primaries lwamabandla ajiyeneyo agoqela elezanu PF lele-MDCT. Umnumzana Dumiso Tabengwa uthi useyalile ukungena kuhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa ofuna ukusebenza naye. Uhulumeni ukhangela ukuthi uzasungula uhlelo lokulwisana nesifo semvukuzane. Kuhlelo Zimbabwe Today axoxeni namhla sihlolisisa okwenzakala emabandleni ezombusazwe awenza ukhetho lwama-primaries. Isiphathamandla sebandla le-ANC i-African National Congress esashaya isizalwane seZimbabwe silakho ukungakhethwa nguZulu kukhetho oluzayo. Ku-Livestock namhla sixoxa ngokhetho lwama-primaries eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwe ukhetho oluzayo. Thumelani imeyila ezweleni kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 6040 naku-15460 ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp naku-Facebook ku-VOA Ndebele.